Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 11 kuMpalakazi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imizamo kahulumendena le khona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube.
Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okubhedla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya.
Imali emaminithi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi yavela kuyiphi ibudget. There's a problem, kumele kubuzwe.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente iyokuthenga izindlu. Baningi abantu abakhangele ukuba ele Morocco lizangena kwisigaba se-World Cup Final. Salethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Umnangagwa owethule umbiko lo kuphephandaba leSunday Mail namhla uthi kumele njalo kulungiswe imitshina yokubhedla umlilo kagesi ewange lezinye indawo. ELeZimbabwe libhekane lokusikelela komlilo kagesi okwenza abantu abaningi bewusebenzise okwesikhatshana sokuzonke. UMnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele uhulumende ezame ngamandla wonke ukuba alungise uhlupho lolu.
Imizamo kahulumendena le khona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokutho ukwesabela olakho Gibbs ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zifuna ziphanjulwa. Iqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi anti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ndathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela izinto eSouth Africa ngabe yabona i-Eskom yenalana la ihlupho olufana naye leli hlupho indaba lwamagesi loni linabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa imizamo kahulumende ikhona imele nathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa ngathi ngoba udubo lwamagesi lukhona sinesidube asomanga lawo amagesi udubo lwamagesi lukhulile. Ngako ngesho kumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwalo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibilokunye okumangalisayo ayiso ziqanjulwe futhi njalo.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekile kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebetshisa izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokunqabela ukuthi imali lezo zilandelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphongeyelelwa nje abantu bezenzela ukusihlela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqine ngakaphutshana imisebenzi yakhona iqine sithi isalele endleleni. Siyakubona khona kuzindawo ivele ukwenzela into emgwaqo imali ziyasilela into ezisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelusha ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezilisa amalawo.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Siyabona ukuthi unumzana uEmmerson Mnangagwa ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanu edlileyo. Udaba lwemagesi lokhu elikhulunywa usokunyekezi. Kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindi mina awegesi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa. Hatshi lokhu nje kuye ngabantu ngoba siyazi ukuthi soqondane nokhetho ilizwe lethu selithele nzima ngokusela ugesi. Kuyadingiseka nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akulalithatha ngalento sokuphambanisa.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama solar farms kumbe ngithi ama plaza ukuthi kube lomlilo kagesi usetshenziswa ke ilanga. Kwathini konke lokho baba Ngwenya?
Iqiniso ukuthi leza uthiwa khona umnumzana ocinga chivayo wayini nje izigidi lezinkulu ngwane zezinkulu ngwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda akula nto yaphumelelayo into imali kanyamalala. So kutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathele nje imali yemithelo kungelalitho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba bantu ababuyisela labo sebehlulekile abasela amagcebe sikusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu hathi abantu ngikholwa uZulu siyebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Njalo ke kudaba olufanayo sehlulekile ukuxoxa lo mnumzana uTinel Jivayo obengaphenduli umakhalekhukhwini. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu. Athi ibandla le-ZANU-PF lifuna abantu bekhulume kakhulu ngokunikwa kwamalunga edale lepalamente inkulungwane ezingama-40 zamadola emelika, $40,000 umuntu munye ngamunye. Hathi amaqubaquba emali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente. Banikwa ngurhulumente ingxenye yesigidi $500,000 umuntu munye ngamunye yokwakha izindlu. Abasekeli babo banikwa $350,000 umuntu munye ngamunye. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane edale lepalamende ekubandla le-CCC uthi bazahlolisisa udaba lolu ngeviki ezayo. Akesizwe uphulu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa ngodaba lolu. Uphulu usungula lingxoxo.
Kule contract echoyo ukuthi isikweletu lesivela asiyo mali yokuyajayiva kesi. Kanti kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele uzithenge either i-land or basically for housing. So kumele ngithenge i-stand. I-stand vela siyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele. Kuzala uparliament anytime ingangiyona ibuyize ukuthi iyabe i-expect ukuthi zikhona. So ngingabonakala ngingathekanga leyo asset ne-breach i-agreement. Kodwa okunye esasikubone ukuthi mina nginje this is not the first one. Ikhona yezimoto lezayijwayo. Mina nabanye abambalwa engibaziyo. Sesike sihamba semakhoti besisuwa ukuthi zifithele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi kwakuthiwa sizikoleyo. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale, abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi-ke thina njengabethu ubuze izolo osalo sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikwelede lezi ziyabhadala.
Ye, kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikwelede lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha?
Ye, izikwelede kuzakwenza ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani, kuzakwenza ukuthi bangazibhadali. Okubuhlungu babudube yikuthi idemokhrasi kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubaba uphulu nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe kuthi hayi kakungena uNcube kumbe kungena umoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubaba uphulu kwesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuze ukuthi kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye esivi. Uzathe phuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yonale ngoba sokusiba yinto yemali. Yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge-Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye, lapha-ke uNcube akutsho babaphulu ukuthi selikwelede impondo kaDwayi, amaNdebele atsho njalo. Akunjalo yini baba?
Ethu i-position yethu ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ingekholathuka kabenze kolokho abangenza khona mina ngesikhathi selevula imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali. Ngoba ngizokhuluma i-point of four zokuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhona i-$200 That is a valid point. Because I'm going to the land of the land of the land of the land of in a comfortable way. So
izanu vele ihlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona. Njalo i-focus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu ba 500,000. Kuthiwa i-opposition ithethe ama 40,000 isithengwe izanu. Izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imisila. Njalo ithi babophanise imisila injalo kukhulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni. Sokugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kakusakhulumeke. Ibikwazi izani khona ukuthi kuza kwenzakala. Ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge 40,000. Then yona izani singathi justified ukuthi vele anti bona ngomaluta vele. Nxa be 3500,000 sokungathi kuqondile. So yikubothanisa imsila ukubothwa izayeki. So kumele uZulu avule amehlo abakhuze ophulu labo kumele abakhuze khona abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili
phose lokugcina babaphulu.
Yeah, mina ngifuna ukutsho ukuthi mina ukukhathisa kwethu yikho kujokisa ukuthi i-CCC iyaphendula imibuzo yethu abathi i-responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi abapress conference uze bachathisa ukuthi kuhamba njani. Thina siloku sinayo unendeza sibona kulungile ukuthi uZulu abuze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo. Kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala. Imali emaminisi 500,000 akuna muntu ongakutshela ukuthi yavelaphi, yavela kuyiphi ibhajethi. There's a problem, kumele kubuzwe. Ngizabona nge-budget debate, imibuzo yale uminista we-recordings ukhona nekudidi. Kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo, ama-500,000 and so forth, kawaphiwanga kuphela amaminista, aphiwa abantu abaningi kakhulu, imali eningi. Akwaziwa ukuthi ivele ngaphi. So ngizabona ukuthi asinazo kizayeli ngoba sizababuza eyethu imali ivela umthonjeni owavunyelwayo o-legitimate. So angeke kube yinto esivalayo ukuthi sibuze imibuzo kodwa le imali engaziwayo ukuthi yavela ngani kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngani.
Lapha lizwe umnumzana ngokucacaphulu ilunga ledala lepalamende lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okulihlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa le-Studio 7. Sangena kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlangano omkhulu owamanye amazwe ezwekazi le-Afrika lele-Melika uqala ngolwesibili e-Washington DC. Kukhangelwe ukuba umongameli Joseph Biden uzaxoxa kabanzi lenkokheli zikahulumende labane mayelana lezomnotho lokudlelana lele-Melika. Ele-Zimbabwe lizamelwa emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Chaba. Umphathintambo obona ngokudlelana namanye amazwe. Elerussia lihlasela ngamandla kwele-Ukraine lapho elahluthuna khona izabelo ezimbalwa. Ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla njalo emadolobheni abalisa isigodlo sakwele-Ukraine iKiev. Selibhidlise izititshi eziningi zomlilo kagesi. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantunsi kuzonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Kwamathe, siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabingelela Mthembu nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe ezamasiko?
Kubaluleke kakhulu, ngananzelela amasiko akithi ngathi sesiwavuselela kakhulu ku-social media. Masovuselela ku social media kusuka ke kube yintale kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe okuyiyo ekuthakazelela kakhulu. Kodwa singabuyela muva kulabantu abasemakhaya lophani binga kobonkayi labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yovuselela ngamasiko loba ngongabatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba kwabaleka kudala. Sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yipupu lapha kwathabalalela khona ungathi ubuthwakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi ungalandela kwaZulu kulezi ndawo ukuthiwa kusesandlwana imlando abahlala beyenza every year. So lathi singabantu bakomthwakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela, siyayibona emhlahlandlela sivuthiwe. Kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu igadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe. Njengamanje kungu-December so November yithi isikhathi sepupu esibaluleke kakhulu, yizinyanga zokunyamalela kwenkosi lobhengu lofane ukuthi kube thiwa manje silungiselela khona lokuyana.
Ye, siyakuzwa Gubala Ndasibili, kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokho?
Yintsha thina yizinduna, kanti induna umsebenzi wazo ngowani? Umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto. Umsebenzi wazo yona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo, ezigodini zazo. Kona le intala le esemakhaya eyiyo engabamba lokuyana kuzalunga konke, because manje ngananzelela thina sisegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizikhathaza, kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokuyana. So ngathi azisawazi umsebenzi wazo. So yiko kubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele zizigoqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe, igadaki ivuselelwe, kungabi imhlahlandlela kuphela.
Ye, lo-ke ngubaba uNkululeko Gubala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa, Gubala.
Badala
awata
kwathini
ayawutshela bathi salulandela
salulandela.
Koma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlange namhlanje. Ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze, ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngakunjani isesandleni sakhe. Namhlanje-ke kuhlelo lokuvuselela umoya sizabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga isahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomoni namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 verse 1. Kufundeka kanje: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi-ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi lakele unanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungazake utsho ukuthi umuntu lo unje. Lokuthi ucabangane nxa ezielaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu, ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu. Kodwa-ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga ukuwacabangeka kakhulu mikhonokho akukhulumayo emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali ngoba umzali yena ngokwakhe bongayisiyo lo ahlala la egumeni kuphela kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bengabazali bakhe akula mntwana owayelilungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala manje owalezi nsuku kungathi sokungokunye nje ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla kabasakwazi ukuthi bazithibe ekukhulumeni labantu abadala hayi kubuhlungu bazalwana abathandekayo sengitsho lasemagumeni umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila yikho-ke usolomoni wakunanzelela khona lokho ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona phela impilo yikukhuluma ukukhuluma impilo kodwa abe sesithi-ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu njengakhonapha emakhaya besilwa ingaba indoda lomfazi ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya ingabe ngomakhelwane omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo abese phendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulapha uyavuma usolomoni ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka kodwa-ke okunye uvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulaba abakhulumisanayo unkulunkulu asize-ke asikhulekele unkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo singavusi ulaka omunye komunye Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Lazarus Ngwenya. Ukhona ngale ke ePlumtree. Siyakwamukela kuhlelo kunjani baba?
Ngiyaphila baba kithini kanani?
Ye, akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho?
Njengamanje ngise St Joseph Mission la esigodini saseKhezi, kuze nje nomfula uSmukwe.
Ye, wena udabuka ngaphi kwakhona?
Ngidabuka khona la emathojeni esigodini saseKhezi nje kuhlukaniseke kancane nje half Plumtree half Khezi kulapho ngidabuka khona khona la kwela semathojeni.
Ye, wena ngumunye wabasakhulayo akusitshela ukuthi kambe liphila njani khonapho?
Khona ezweni isimo sithanda ukuba bucayi kodwa nokho siyaphila singabantu sizama ukuhlanganisa ama 1212 ukuze abantwana balale bedlile phela.
Yes, ngathi lihlanganisa njani ukuthi abantwana bedle?
Baba, eqinisweni impela engingakusho ngaphandle kokuthi uqine khona mhlawumbe ekulimeni noma nje imvula zibuye zisiphoxe nazo ngoba ngaphandle impela kokulima ayikho enye into esibili ongaphinde yenze la ekhaya. Siyalima mhlawumbe uma sivulile ke leso sivulinyana esincane bese sizama ukuthi okunye sifake ekudayiseni okunye njalo kuye esiphaleni.
Kuyasebenzeka yini? Kuyalimeka yini ngokubona kwakho?
Kuyalimeka baba, njengamanje imvula bezinethe kahle kakhulu ngathi nje around Plumtree lapha eMangwe nakoKhezi imvula zinethile siyalima phansi kuhle siqine kakhulu futhi ekufuyeni ngempela impela lapho ngathi kungcono khona kusemfuyeni siyafuya impela bese sithi khona lapha emfuyeni bese sizama ukudayisa leyo mfuyo ukuthi sise abantwana ey'koleni nabathole ukudla nengubo kanjalo.
Ye, sizokuthiwa-ke lile nkinga yamasela sibili atshontshe inkomo sokume njani khonapho?
Isimo sokusela njengoba ngikhuluma ngokufuya baba sihlupha kakhulu isimo sokusela ngempela amasela afike qathatha amasela hayi nokuthi abasantshontshi bayayithatha imfuyo yethu ile nkinga esibhekane nayo kakhulu kodwa-ke ngakusho kugcwala umlomo ukuthi bese sikhulumisane ney'khulu zethu abaphathi bey'ndawo singathi nje uhulumeni wendawo uhulumeni wasemakhaya sikhulumisane kakhulu ney'nduna zethu ezabelweni singaba nobaba ubhango obaba uthishi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lezo-ke ngezabatsha. Sike singene kwezemidlalo. Iqembu leMorocco lilwisa ukuba ngelakuqala kuzwekazi le-Afrika ukuba zintshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile maqembu amane kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele-Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezanqikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo uButhelezi Ngwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba lokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, Kangela this semifinal it's a 50-50 chance. Kangela the first semifinal Croatia and Argentina the styles of play are posanga na hambelane. They are trying to build from the back. Ngale both teams are playing from transition. So it's a 50-50 chance, but I bet Morocco has a better chance to reach the final, and perhaps may be lifted. But someone would say, but in saying Siba more enthusiastic, you know. So I'm vouching for Morocco-Croatia final, and perhaps, luckily for us, Morocco might win.
Umdlali wenguqu uPhindani Ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted to, and they survived endaweni ezikhushayo. France ngiyayibona sibili, angiyiboni impact yayizulu, but hayi ke mlani bi-bias u-referee laphana. So ama-chances ayo vele ukuthi singawina laphana. Next game yayo ambone nganalo. I think okunye kuzenzwa i-nature because kulo muntu omele ayiwine vele i-World Cup. Angu-Lionel Messi. Vele umele yathi retire la i-World Cup.
Omunye njalo umqeqetshi wabasakhulayo u-Anele Nyathi uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kunenye elingakufunda elizweni le-Morocco.
Morocco, they went back. But trace ama footsteps are what from a developmental side they are doing something over there. Women's football, they are doing something there. But just they have a target for 2024. We need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So which means the moment we ascend, we still have what you call progression, and with those things we can retrace. With the other final so I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources with development, right? We then fix these administration issues as now as a nation. I think ZIFA and SRC they can reach a consensus there. For good, sport is covering the pambili as a whole, because it is what we need. But because of Zimbabwe qualifiers, there are more chances that we go to Sinjai to qualify. Given that we one slot, SSS are pure for Africa. So I think, in a nutshell, what I'm saying is we need to have a blueprint as a nation. So we have a blueprint to lay sea land.
Imidlalo yesigaba semifinal iyaqala ngolwesibili mhlazili 13 lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona le-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizanqikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kwisigaba sesemifinal azadibana kufinali ngensonto mhlazili 12. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakhiphi uthelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi nesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube namapulazi okuphetha umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu lomhlabathi wokwakha izindlu. Baningi abantu abakhangelele ukuba eLimoloko lingangena kusigaba se-World Cup final. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukeli@studio7@voanews.com loba i-text kunombolo ethi 202-465-0318. Ngizaphinda njalo +1 202-465-0318. 0318. Olivalisa ngenjabulo umthembo sithembayo Gibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.